Umnumzana Roy Bennett ubhubhe engozini yendizamtshina yohlobo lwehelicopter edolobheni leNew Mexico kwele Melika. Imbiko yokubhubha kwakhe iqale ukuzwakala ebulenjini izolo ntambama. Owayengumphathintambo wezemfundo umnumzana David Coulthard ubhale enkundleni yeTwitter ethi udabukile kakhulu ngokubhubha kukaBennett. Omunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa laye uthe uBennett ngomunye wezizalwane zeZimbabwe obekade ezimisele empini yokulwela amalungelo oluntu kanye lokudinga ilizwe elilenkululeko. Abaxoxa le-Studio 7 bathe ukubhubha komuntu yikulahlekelwa kwabantu bonke. Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe uBennett ubeyindoda ekhutheleyo elesibindi obezimisele ukulwela ukukhululwa kweZimbabwe. Uthe ngumuntu obengabandlululi abantu ngombala wabo.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo silahlekelwe kakhulu njengesizwe seZimbabwe ngoba umnumzana Roy Bennett ube yindoda elesibindi ezimisele ukulwela iqiniso ezimisele ukwenza yini ukuze aphumelelise lokhu akukholwayo yena.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kulusizi ukuthi uBennett ngemva kokulwa kangaka elwela inkululeko yelizwe leZimbabwe useze wabhubha engazange abone iZimbabwe ekhululekileyo njalo esesiyabhubha esemazweni akhatshana.
Kunosizi ukuthi umuntu ngemva ode esebenzele ilizwe elobuciko ngokulima wathutha elizweni wasesiyathuthukisa ilizwe laseZambia ngenxa yokuthi thina sisuka singabi ne-tolerance either nge-tribalism kumbeni nge-race. So mbona ngazathi khonokho kuzabonisa ilizwe ukuthi ngezelo ngenketabechabi eyenziwa ngohulumende yena lowo igcina ifake abantu nga ngoba uBennett bengumuntu ode esazi kakhulu ngento zobulimi ukuthi ngabana obelokhe ngumuntu lapha i-agricultural industry ethu bizaqala.
Ohlaziya ezombangazwe ebulenjini umnumzana Alex Magayisa uthe uBennett ubengomuntu wabantu obethandwa ngabantu akhelane labo eChimanimani. uBennett waduma kakhulu aze alelwe ngowayengumongameli uRobert Mugabe ukuthi abe lilunga ledale lephalamende kodwa wamethesa icala eliphezulu elokugenqula uhulumende i-treason. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.